VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zilithumilantathu kumpalakazi 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abopha umuntu eHarare utholakala efake ikhanda lomufi emoteni. Odokotela asebenza isikhathi eside bekhalele umsebenzi bathi kabasoze balandele isinqumo senkantolo sokuthi babuyele emsebenzini.
Odokotela abaningi batshengisele ukuthi bona abafuni ukubuyela emsebenzini. Inxa yokuthi kuyafanana nje ukuya emsebenzini lokungayi emsebenzini kwangkhona.
Abathathu abakuhambo lokuveza ubuhle bukamthwakazi bathi sebezafika kobulawayo.
Siyafika kobulawayo kusasemini, total yoma ngesabe sesiwuhambele ungabe usukingana ku-780-790 khona lapho.
Uhlelo lwabatsha sixoxa ngohlelo lokuhlanza idolobho lakobulawayo.
Saqalisa i-cleanup campaign yethu le ekuthiwa yi-keep Bulawayo clean exactly 665 days ago.
Kwenzakalani kobomama abathiwa ngamadoda asebenza eGoli lingakhuthwa yilolu daba kwezamasiko? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Odokotela asebenza insuku ezingamajumi amabili lantathu bekhalale umsebenzi bathi kabasoze balandele isinqumo senkantolo sokuthi kumele babuyele emsebenzini ngesiphangiphangi. Udokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi isinqumo senkantolo esethulwe izolontambama kasibancedi ngoba uhulumende kakalungisi konke okubahluphayo okunjengokuhlawulwa imali yeholo ngamadola eMelika lokubadingela imitshina yokusebenzisa ezibhedlela. UBhebhe uthi bazimisele ukuxotshwa umsebenzi ngoba kakuncedi ukuthi babuyele khona manje.
Thina singabantu abalalela umthetho welizwe, into esiyenzayo lokho sisakhuluma lama-doctors wonke ukuthi sibone ukuthi senze cinga bani njengoba sokule izinto lezi esizenzakele khathesi.
Lizabuyela kumbe alibuyele emsebenzini? Bathina abanye
odokotela abaningi batshengisele ukuthi bona abafuni ukubuyela emsebenzini inxa yokuthi kuyafanana nje ukuya emsebenzini lokungayi emsebenzini kwangkhona.
Alisoze kuxotshwe yini umsebenzi baba Phephe?
Into le lokhu imelelwe ngumuntu wonke kusukela ilanga lokuqala ukuthi bazazixotsha emsebenzini, but bengaze besixotshe odokotela elizweni balutshwane njalo asibone ukuthi abantu bengancedakala njani sebexotshe odokotela abangakwaniyo. So iningi labantu lizathwala nzima ukuthi lincedakale ezibhedlela. So ngokubona kwethu akusoze kuncede ilizwe, kuzayenza into vele ibivele ihlupha ibe wethu ngoba even lezikhalazo zamaphilisi azizange zikhangele.
Singathi vele abakhulumi lutho nxa likhuluma labo?
Akulalutho, akulanto ekhulunywayo, akulama-solution nje esiwaphiweyo. Ukubona ukuthi after 3 weeks akulalutho olenzakeleleyo ukubuya le-decision yokuthi abantu bexotshwe imisebenzi kumbe beforce ukuthi bebuyele emsebenzini.
Sizwa kuthiwa-ke selikhulumisa nalo umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga. Alizange likhulumisane laye yini ngokukhala lomsebenzi?
Siyabhala incwadi kuye umsekeli wemongameli welizwe but asikatholi iresponse yelokho esiyimelele lanamuhla.
Udokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe laye eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla sikahulumende. Sixoxe lo dokotela Xolani Ndlovu osaphethe kwamanje inhlelo zokwelapha empilo hospital ngokwethulwe yinkantolo ye-Labour Court lokukhalala kwemsebenzi kwamadokotela.
Odokotela emva kwe-Labour Court ruling leyi balokhu beku-strike asikaboni umehluko phakathi yalobebekuzindakala kusukela ngolwesihlanu kuzekela namuhla hhayi abakaphenduki emsebenzini. Sizabona mhlawumbe kusasa kukhona ukuzantshintsha.
Ye, singathi isimo lokho sifanana nje ezibhedlela lapho.
Ye, isimo silokho sifanana.
Akusicasisele nje ngamafishane.
Okwakhathesi inkinga esilayo ukuthi amadokotela wona awamalutshwana khona asebenza nzima ngoba inani labantu abakhona basemsebenzini lilutshwana sikhangelela lomsebenzi okhona ngoba sesingena la ku-festive season lapho kuba khona nama-emergencies sisenkingeni imisaki lethu singaphelanga ngokushesha.
Kuthiwani kodwa kunguzwa kwakho ubona ngizani kungaphela yini ukutshengisela lokho ukumba ukukhala lomsebenzi?
Angikeza lutho olutshengisela ukuthi ukukhala lomsebenzi kungaphela anytime soon.
UDokotela Xolani Ndlovu ngosaphethe okwamanje inhlelo zempila kahle eMpilo Hospital sixoxelaye ekobulawayo. Abathathu abakuhambo lokuveza ubuhle bukamthwakazi uMnumzana Thabo Sisiba, uMnumzana Zenzo Sisiba loMnumzana Bukhosi Maphosa bathi sebezafika kobulawayo. Abathathu laba basuka kobulawayo bayafika eHarare kuhambo oluthiwa My Mthwakazi Mahlabezulu Walk of Freedom. Okwamanje sebesembembesi belubhekise kobulawayo. Uhambo lolungo lokuvezela uZulu ukuqakatheka kwemihlobo etshiyeneyo ikakhulu okumayelana lesizwe sikamthwakazi. Ake sizwe uMnumzana Thabo Sisiba exoxa ngohambo lolu.
Siyafika kobulawayo kusasemini.
Yes, singathi okwamanje njengoba lasuka kobulawayo lafika eHarare selihambe umango onganani?
Ngingathi olingana lamakhilomitha afika kubo 700, ngathi kubo 780. Ngoba ukusuka kobulawayo usiya Harare, uma ngathi uhambileyo sisiya khona kuphela. Singabalo ukuphenduka ubalisela khona lapho kuba ma 420 be 440. Singathi ngase sibala lokuphenduka njengoba sisho ukuthi sasalele kade ngamakilometer afika nje kubo 6 singakhangela amabhakana asendleleni total yomangathi kabe sesihambele ungabe usilingana kubo 780 790 khona lapho.
Inyawo zithini lokho elilazo?
Amathuthuva yokuphela inye ezinyaweni lapha leqola la selisithi kumadodo onke lapha lelanga liyathisa kakhulu kodwa asiqinile ngamakhulu sami.
Lize lefike Harare liphenduke abantu bathini balinisekela yini?
Yazi ukuthi abantu basisekele kakhulu ngendlela emangalisayo kakhulu indlela kade singayicabangeli lathi and into esithanda ukuthi siyibongele ilizwe lonke laseZimbabwe because sihambile amadolobho wonke lawa njengoba lisazi ukuthi indlela yona le yokuya eHarare nxa usuka kobulawayo udlula amadolobho athize okufana legweru okhwekhwe okhaloma ingasabali you know amadolobho la amancane ngabo kumbe indawo ezincane lezi ezinjengaboshangane sesibala ogwelu okhwekhwe okhaloma. Hhayi, abantu basamukele ngenhliziyo ezimhlophe kakhulu njalo bethakazelela kumbe ngithi bethanda le mfundiso kade sihamba ngayo.
Belibafundisani baba Sizini?
Ukuqakatheka kokwamukela izizwana ezinye elizweni laseZimbabwe into esingasayijwayelanga kakhulu khathesi nxa ungumuntu kamthwakazi. Okuyikade sikuqakathekisa kakhulu ukufundisa abantu ngesizwe sikamthwakazi ukuthi umthwakazi yena uvele umi kanjani njengesizwe esilendimi eziningi phakathi kwazo njalo le mihlobo eminingi.
UMnumzana Thabo Sisiba ngomunye wabakuhambo olubizwa ngokuthi My Mthwakazi Mahlabezulu Walk of Freedom sixoxelaye esembembesi.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Amapolisa izolo abuphe umuntu eHarare otholakele efake ikhanda lomufi emoteni ayitshontshileyo. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charles Charamba uthi lokhu kwenzakale izolo eBelvedere. UCharamba afisanga ukukhuluma okuningi ngodaba lolu njalo lokuveza igama lomuntu obotshiweyo loqunywe ikhanda. Isidumbu sofileyo sitholakale esambuzini endaweni ebizwa ngokuthi kuseWorkington eHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Kulabantu abaningi okumangalisayo abasemngceleni weBeit Bridge abavela kwele South Africa abafisa ukwethekelela izihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Bathi bayehluleka ukungena eZimbabwe ngenxa yokwenziwa yilabo abakuhlangothi olubona ngokuhamba kwabantu abangena labaphuma elizweni abakhanya besenza santando. Endaweni eziningi zelizwe ayasilela lamafutha epetulo okwenza ukuthi abantu bengayi lapho abafisa khona. Loba kunjalo, bakhona abafisela uZulu ikhefu lekhisimusi elihle.
Mina yimu ukansela uSolomon Mguni moya wakobulawayo. Hayi bantu bakithi besifikile isikhathi njalo sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Hayi silifisela umnyaka omuhle omutsha. Kanzele abantu bakithi ukuthi isikhathi sekhefu asitshenanga lesinye isikhathi sonke sephakathi kweminyaka. Gcina amanzi ethu ngoba okwamanje asikatholi amanzi amaningi angena emadamini ethu. Kanjalo abahambayo bachiye iminyango yezindlu zabo bekhile ngoba amasela abhadlile kulezi nsuku zesikhathi sekhefu lekhisimusi. Libe lenjabulo lentokozo ngesikhathi sekhisimusi bantu kithi siyabonga.
Mina ngu-former senator weCholochi Believe Gawule ekubandla leZanu-PF yi-provincial member ithi ifisela abantu bonke ikakhulu kuqala ngeCholocho yesengikhayeni iZimbabwe yonke labanye basendaweni ezijiyeneyo zelizwe. Ikhisimusi elihle kakhulu. Inkosi ibabusise. Ye, ndandi ukuthi ngibonge umnyaka oka-2018 lapho sebekhona isikhathi sethu sikhulumisa sikhangela inhlelo sikhangela konke okade sikhangela okade sikukhangela phakathi kwelizwe leZimbabwe okuhluphayo lokulungiswa okuthi kulungiswa. Kodwa singindawonye ngibona ngathi langena ku-2019 ikhambe sindawonye ngokubambana sizakutsha ngendlela zenhlelo zethuko lakho konke empilweni zethu. Ngithanda ukuthi ngishayele njalo ngifisele inkathelo zindaba ze-Studio 7 ukumnyaka ka-2019 omuhle ngenhlelo zabo ezinhle ezifinyelela kuZulu wonke ikakhulu nangikhangela mina njengami ngisezigabeni ngapha ngaphandle. Abantu balalela u-Studio 7 awulamunye umsakazi obawulalelayo. U-Studio 7 umsakazi omuhle kakhulu ongelabandlululo owakhethiyo. Abantu bezokwazi bechothoza u-Studio 7 kodwa u-Studio 7 siqiniso lelo unika amathuba wonke abantu amabandla wonke ezombusazwela abantu bonke abavelela ngaphilangaphi bonke balalithiwa ukuthi bemele inhlelo inhlangothi zabo kungela kukhetha ukuthi no iwaleli bandla lona ngalibyalo ngokunjalo mbasifisela simusa oka-2019 singabafisa ibaphathise ibanike isifiso sempilo.
Siyabonga kakhulu ke Mnumzana Gawule. Sicela lisithumezele imilayezo le yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Ngizaphinda njalo 01 202 465 0318. Sokulamalanga amabili kuvalwe ezinye inhlangothi zikahulumende weMelika kulandela ukwala kukamongameli Donald Trump ukuthi avume uluhlu lokusetshenziswa kwemali yeMelika olungela amabhiliyoni amahlanu okwakha umngcele phakathi kweleMelika leMexico wokuvimba abantu bokuza abafisa ukungena elizweni leMelika. Izisebenzi ezifika inkulungwane ezingamakhulu amane zimiswe umsebenzi ngenxa yokuvalwa kwezinye inhlangothi zikahulumende.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Le yi Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington.
Sengana masiva we
senziwe manje
ngelo baba mkhulu
masiva
babelobola
usenzi.
Njengoku lithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lokuthi omama abanengi bathiwa emakhaya ubaba besiyasebenza eGoli eBotswana kube endaweni nje ezijeneyo umuntu abuyele kanye ngomnyaka kumbe omunye vele engaligqobi ekhaya. Siqhubeka ke silo mama unkosikazi Zakhilelene uMadube lo baba unqabeni Nyanda yomkhonto Khumalo.
Mhlawumbe mami nangasahambanga ekhaya kumele ngenze indlela ukuthi mama ahlale ele passport ukuthi laye akakhose azofika ngapha. Ngithi ukuthi hayi mama ngibambekile ngomsebenzi kodwa ngicela ukugijima ufike ngapha. So ukuze si-avoid indaba zabomathanyoka la maluba yikuthi i-communication noma ngathi ukuxhumana kumele kuhlale kukhona ngazo nje izikhathi mhlawumbe ngeviki or ngenyanga kanjalo babuduka. So ukuze sikunqabele konke lokhu kudingeka ukuthi sethembeke senze izinto ngokwethembeka la ngokwethembana.
Yes, yabona madube kathi sivela abaningi sebebuyele ekhaya. Bebuyele ekhaya nje bakwazi ukuthi hey ingxeba ngathola kume kubi. So sijala ukuzwa kuthiwa ke unazibani ubulewe into ezinjalo. Pho nxa sokunje kuphathwa njani?
Kuba nobusungu imola so kunjalo abaningi bangikhona bangeneli kumbe bangenela babe kuhlangothi oliyi-1 bengakhonisa ukuthi bahlalise abantu babakhuze but ubaba kazame funa kade kuthiwo ngiphumala umama mayengilala ibhuku lokuhamba emgwaqweni kazame ukuthi amthathisele xa uba bengabuya nginyanga leyo mama alandele kube lokhu elitshintshana konjana ngoba lingahlala uhlala umthiye khona le makhaya khona le kobunyama ubambili ungamenzeli ngitsho le bhuku lokuhamba uphonge umthiye uhambe uyehlala iminyaka konke uyebuya kanye ngomnyaka ende ma ubuya kanye uphonge ukuthi 2-3 days usukele uyakusithi ukuthi umntwana omuntu uhlala njani so mama bazame ukuthi labo bangavumeli ukuthi bathiwe bengelazi iy'ngwalo zokuhamba at least uhlale ulayo uyibekile kwenza ukuthi ungaba losuku ugade ayiphonge ukuthi uphonge ukuthi uhlale ungelalo ukuthi ubaba unyozabe lokhu ebuya wenaeli khona afrika kuzaze kugcine kukubisele enye into engekho right emolini
baba Khumalo.
Mina engingakugquzela babuhlubeki ukuthi nanoma isimo somnotho sinzima ekhaya kodwa-ke kumele kube le ndlela izimuli ezisala zilokhu zixhungane ngathi zibambane ngayo le nto leyo. Hhayi ukuthi sivumele ukuthi isimo somnotho sidilize le mizi yethu ngoba isimo somnotho siyalungiseka kodwa babujube nxa sokonakele emulini kusuka kube nzima ukuthi kulungiseke ngoba ungathola ukuthi mhlawumbe indoda igcinise sivula ufazi imbulala or umfazi naye sebulala indoda kusuka kuyilezo zinto zokuthi abantu sisuke saqhelelana sangaxhumani nakhona sokumele ukuthi ngimfonele inkosikazi ngihlala ngilezaba zokuthi hhayi mina anginamali ye mina kwathintini kodwa le nsuku o-WhatsApp zeselfoni ngiyakhona ukuthi ngithengifonele WhatsApp sihlale nje sixhumane kube le ndlela yokuthi i-communication ihlale ikhona azonke isikhathi yabuduka. So ukuze le ndaba le ilungiseke ukuthi kumele ukwethembana lokwethembeka kuhlale kukhona njalo mina ngimvakashele umama noma umama angivakasheli njalo nje ngezinyanga ngenyanga okwenzela ukuthi senqabele izinto ezinjengalezo ukungena kwemikhuhlane emulini lokubulawa kwabomama noma ukubulawa kwamadoda.
Ye kiba khonapho-ke Matube.
Ye ukutshana kwabantu ezindlini obaba sekele ukuthi nxa ubuye uyususilwa lo mama ubomama laqeshulwa lo baba akulunganga nxa ubaba ekhathana kazama iy'ndlela zonke zokukhulumisana lo mama umama laye kazama iy'ndlela zokuthi umuzi wakha wakhe njani xa ubaba ekhathana kabakhulumisana bona ukuthi omunye avakatshele omunye la avakatshele omunye ngoba ukulwa induka izange yakho umuzi yinto engingayitsho kuphela.
Ye lo-ke ngumama unkosikazi Sakhile Liline uMadube ingcwethi kwezamasiko esintu besixuxa njalo lo baba uNqabeni Nyanda yomkhonto Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Madube sibongele kakhulu mama.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye siyabonga kakhulu eKhumalo baba.
Baba uDube ngiyabonga kakhulu nani.
Ye libingele limuli zenu.
Lani ngokunjalo
baba. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphelileyo njalo ngeviki ezayo. Wolivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale
kangele zinyezisiyawagcinamasiko kangele amanyama bayawagcina masikoye.
Okulandelayo-ke isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje kuhlelo sikobulawayo bon2202 nqa sixoxa lo mnumzana uTondela Ishoko owasungula umkankaso wokudobha ingcekeza ongaphansi kwesihloko esithi the clean up campaign. Masihambeni kuye siyezwa okunenge. Shoko ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani?
Hayi ngiyabonga ngiyaphila baba.
So Tondelai masithinta udaba olusegodwini lamhlanje awungitshele ngamafishane mayelana ngalo mkankaso wakho i-clean up campaign.
Ngiyabonga kakhulu. Saqalisa i-clean up campaign yethu le ethiwa yi-keep flowayo clean exactly 665 days ago. Okwasinika amandla okuqalisa i-campaign yethu sakhangela idolobha lethu lakobulawayo. Thina sisakhula singabantwana idolobha leli lalilinhle libukwa nabantu abasemazweni libiza abantu abasemazweni ukuthi bezenza i-business abanye bebuya njengama-tourist futhi sesiyikhangela indawo yethu sabona ukuthi hhayi okuphambanisekile lapha kobulawayo kumele nathi siqalise ukwenza i-campaign ekulungisa idolobha lethu. Ngahlala phansi nabanawami uWillard loTina Sesoko sakhangela ukuthi kanti singanceda njani uBulawayo ukuthi ebuyele endaweni yakhe yokuhlanzeka kahle. Sabona ukuthi kungcono siqalise ukwenza i-campaign ezayenzakala every day. Si-remind abantu ukuthi ingcekeza iyafakwa emabhini. Sazibuza nje ukuthi kanti sizakhuluma njani ngabantu. Sathi no, asebenzise i-technology ekhona these days. Bona lawa ama-Facebook, ama-Twitter nama-WhatsApp. Basitshela ukuthi sizaqalisa ngo-day one. Sithatha impikitsha, sifake izibizo emabhini. Hawu, nanku-ke namuhla sesifike ku-day 665, kuhamba kuhle. Ngikhuluma kanje, sesikwanise ukunxusa amakampani. Ngikhuluma kanje, o-Red Cross sebesijoyinile, o-Stewart Bank sebesijoyinile, ama-Residents Association amaningi sibilikobulayo sesijoyinile.
Awungitshele-ke, isikhathi sokwenza konke lokhu lisitholaphi?
Esikwenzayo yilokhu, ngelanga ngelanga siyazinika 30 minutes ukuthi senze lokhu. Siyatshintshana labantu abaningi. Ngikhuluma kanje sekulama volunteer a over 100. So siyaplana egroupini yethu ukuthi namhla kuklinwa ngapi ngoba nabaklinayo senza njalo nganjalo.
Umkankaso lo ukhona na ngasemadolobheni atshiyeneyo?
Ngikhuluma kanje bengise Victoria Falls, ngihlangane labanye abakhangela ikampeyini yethu beyibuka bebona ubuhle bayo. Sihle saqalisa, into engaqalisa nabo izolo, ngaphambi kwayizolo sike saklina sibile Falls. Safundisana, sabonisana ukuthi bona bengaqalisa njani. Ngikhuluma kanje, lizabona ngamalanga azayo ukuthi laseFollows iyabe isikhona ikampeyini leyo. Sizama ukuthi sisebenze labantu abaningi. I-campaign yethu ihambe across the country and beyond.
Hayi Thonde, isikhathi du. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Gqiba uhlelo, uvalelisa abalaleli.
Hayi, nami ngiyabonga lokungikhokha ukuthi ngizokhuluma ukuthi senza ngani. Ngiyathemba ukuthi abalaleli nabo bazaziza ezinye izakhamizi eziseduze. Nabangani babo ngiyabakhuthaza bonke ukuthi sibuye sisebenze sonke. uBulawayo wethu muhle, masiye phambilini sonke.
Hayi, siyabonga Thonde. Balaleli abathandekayo, lapha besixoxa lo mnumzana uThonde Rai Shoko owasungula umkankaso obizwa ngokuthi The Clean Up Campaign. Singakagqiba uhlelo, ngithe ngithathe leli thuba ukulikhumbuza ukuthi ngolwesibili, Tuesday, ngo-8 p.m. yimi ozabe khona kuhlelo lwethu labasakhulayo, uhlelo The Connection, lapho esizabe sikhangela indaba ezimqoka ezayenzakala kulumnyaka eziphathelane labatsha eZimbabwe. Ngifisa ukuzwa kini abalaleli bethu abathandekayo ukuthi libona njani umnyaka lo ka-2018 osifikile emaphethelweni, uhambe kuhle na? Masihlanganeni khona kuhlelo The Connection, lilami uMike Hobe. Abafisa ukuxoxisana lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3, BigMyke3. Hayi, ontanga wothi ngitshaye phansi olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe, ngithwakaza omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe. Sesisonke isikhathi khona manje samaKristu silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Njengoba ke lumnyaka ususiya emaphethweleni nayo, kuqakathekile ukuthi namhlanje sicabange ukuba uNkulunkulu senzele umusa ukuba siphile amalanga wonke la esiwaphilileyo. Bengifuna ukuthi abalaleli bami sicabange ngalindlela. Ungacabanga ukuthi lumnyaka esiwuphilileyo sisukela ekuqaleni kwawo sisiza kathesi amalanga esesiwaphilile angafika ku phose ku 365 days ujuthi nxa sizayo siloku sisonke kuze kufike emaphethelweni nalo umnyaka siyabe sesiphethe sabamba amalanga ngu 365 days nxa njalo ukhangela wena amalanga akho osiwaphilile lapha emhlabeni bemfuna ukuthi ukhangele ukuphila kwakho lamhlanje emhlabeni ungakukhangeli ngeminyaka kodwa ukukhangele ngezinsuku uNkulunkulu akunike zona osuziphilile mina nthe ngikhangela lapha ngananzelela ukuthi sengaphila 18,000 days kutsho ukuthi ngamalanga amaningi kakhulu manje ungakhangela impilo yakho ngaleyo ndlela uzananzelela ukuthi uNkulunkulu lo Musa uNkulunkulu ukuphilise amalanga amaningi mfuna ukuthi sibale lapha kumaHubo ichapter ka 90 iverse inga 12 uthi yena lapha uMose ongiyokukhola ukuthi wabhala amaHubo la uthi yena ngakho sifundise ukubala insuku zethu ukuba sizuze inhliziyo elokuhlakanipha manje lapha nga silandelela incazelo yamahubo lawa okokuqala mfuna ukuthi sinanzelele lumcitshe ngulethile ukuthi wena namhlanje bengifuna ukuthi ngunike umsebenzi akuhlale phansi singaqeda le injumayelo ukubala ukuthi amalanga osowaphila lapha emhlabeni mangakanani ukhangeleke amalanga lawo ubusukucabanga ukuthi uyacabanga na ngelanga la ngelanga ukuthi kwakusenzakalana kumbupho ukucabanga nje sokufiphele kodwa ke ilanga la liphuma ilanga la lisiyachona uNkulunkulu ekukhangela uNkulunkulu ekuvikela uNkulunkulu ekunika ukudla uNkulunkulu ekuphilisa uNkulunkulu ekunika izihlobo labangani uNkulunkulu kwabane ebaphephisa ezingozini ezesabisayo ngamalanga wonke la esasiwaphila ilanga liphuma ekuseni ilanga lisiyachona ntambama siyananzelela ukuthi lapha ke sithola inhlakanipho ukuthi okokuqala abantu abaningi asibali amalanga ethu ngensuku kodwa sibala amalanga ethu ngeminyaka ngakho nxa sikhangela ngeminyaka akhanya ngani siphile isikhathi esindlutshwana kodwa ungathatha amalanga kube yiwo owabalayo uzananzelela ukuthi uphile isikhathi esiningi njengoba ngikhulumile ukuthi mina ngakhangela amalanga sengiphile amalanga edlula i-18,000 abanye asebebadala kimi sebengena kubo 20,000 abanye kubo 25,000 abanye kubo 30,000 kutsho ukuthi konke lokhu ngumusa kaNkulunkulu manje lapha ngifuna sinanzelele ukuthi nxa ungabali amalanga akho kutsho ukuthi inhliziyo yakho ayibi lokuhlakanipha okumele ibe lakho. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi ukuze inhliziyo zethu zibe lokuhlakanipha, kuyamele ukuthi ilanga langelanga uliqakathekise ukuthi uthi kusasa ngumvulo ngizaphila uNkulunkulu kube kuseni kuze kube ntambama kungongcinileyo. Nxa ungabali amalanga akho uzaphila impilo yesula, uyaphila impilo yomuntu ongalakuhlakanipha, ongakwanisiyo ukuthi ahlele kuhle izinto zakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazenini. Baba mthandazela abalaleli bethu, bonke abalaleleyo elizwini besizwe izwi lami khona manje. Ngiyathandaza ukuba ubasize ukuba babala amalanga abo ukuze inhliziyo zabo zingene esikhathini sokuba lenhlakanipho. Babekwazi uNkulunkulu ukuba baphilela wena, babekwazi ukuba ukuphefumula nguwe, babekwazi ukuba ukuhamba nguwe. Babekwazi uNkulunkulu wami ukuba ukucabanga lokwenza izinto zonke abazenzayo nguwe. Ngakho ke impilo zabo bazinikele kuwe. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuba thinta inhliziyo zabo, ubanqanda ngezwi lakho. Sesithandazela bonke abagulayo. Baphilise, ubasilise, uphakamise yonke imithwalo ngegama lika Jesu. Amen.
Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Yese wankuluke ntungameli Nkomo singakagqiba uhlelo lwethu lamhlanje olusikhangele ezinye indaba ezigokela namhlanje. Amapolisa abopha umuntu eHarare otholakala efake ikhanda lomofu emoteni. Sugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalisayo uGibbs Dube ngisithi asidibaneni ngo-6:30 ekuseni lapho ezabe silo Chris Gande.
Ufanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.